ukukhulumile umkhokheli wethu uadvocate Nelson Chamisa ukuthi khona okwakuqala kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle, kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela ukukhokheli obukhona. Okutsho ukuthi ke kathesi sokutshengisa ukuthi sokule vacuum ekhona, kukhona okufuze kwenzakale ukwenzela ukuthi ilizwe libe njalo lokukhokheli libe nalapho eliqonda khona. Wasesitsho ukuthi kodwa isikhathi asikakwani, limbiza kayikaxwathi kwanena sokuseduze kodwa. Ukukhulumile ngendaba kamhla ka 31 July ukuthi hayi thina njenge-MDC Alliance kasikhethi ukuthi khona i-action yokulungisisa ilizwe ivelela ngaphi. Leyo action kamhla ka 31 July siyayisekela, kodwa ngokubona kwethu limbiza hayi kayikavuthwi sokuseduze kodwa ukuthi kulunge.
Ye baba Thuma, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uSibanda.
Ntembo, into ekhona ine since baba lozibuse kwelakithi eZimbabwe, into zonke esizenza sizihamba ngento le bathi ngesikhiwa ngama-democratic tenets, okusho ukuthi kona ukuthatha umbuso kumele kube into e-democratic, into esemthethweni, into eku-constitution eZimbabwe. And into yokuthi uthathe umbuso lapha eZimbabwe okathesi ukuthi kona ukhankase abantu bakuzwisise, njengakhona abakwenza be-MDC kubona belama-seats e-parliament abalawo, ngoba bakhankasa lapho bakhankasa khona baziswa ngabantu ababazwisisayo babavotela. Ngikhuluma nje umfowethu uMadweko lapha u-MP ebhinga khona ukuthi uthi wakhankasa wanqoba owethu wayekhona ngale ebhinga, yiyo indlela eyokungena embusweni yona leyo. Lezi zindlela esezikhulunywa lezi ezokufuna ukushaya ama-shortcut, ngiyathaba ngoba uyasho lapho ukuthi bathe kona hayi akukaxhwathi, vele akuxhwathanga, kuyaxhwatha ngo-2023 sesingena ku-election. Yiyo kuphela indlela abangangena ngayo embusweni ngendlela epheleleyo ukuthi be-election. Nxa kungasiko lokhu sokuphandle kwalokho, hhayi kuyabe sekubudlwangudlwangu-ke bona lokho.
Ye, kodwa nxa sikhangela baba Sibanda sibona ngazana abantu bathi bayahlupheka okumangalisayo, ngakho-ke sokumele kwenziweni ngesikhathi esifitshane esilandelayo?
Into ekhona Dube ngeyokuthi ungakhangela indlela esisiwa ngayo i-value yemali yethu yaseZimbabwe. Isisitsho ukuthi khona wonke umuntu othengisayo ongabe elalokhu azithengisela khona akasakwanisi ukuthi kusasa evuke enike abantu abakhe into yokudla. Umumo usutshengisa ukuthi indlela emi ngayo izisebenzi ezihlanganisa izisebenzi zikahulumende, ngitsho amapholisa kanye namabutho, kabasakwanisi ukuthi imali eyo abayiholayo bevuke kusasa bethengele abantu ababo into yokudla. Lokhu okuyinto akungeke kusukele ngaphambili kunje Dube. Akusoze kuvumakale ukuthi umuntu wonke osebenza lo ongasebenziyo engakwanisi ukuthi yena ezinakakelele muna. Ngenxa yalokho-ke, ngenxa yakhonokho kuqakathekile ukuthi khona abantu bebuzane ukuthi senzeni njani. But nxa lapho abahluthuna amandla mhlaka 31 July 2018 ngokungafaki ama-result ayiwo awavotwa ngabantu baseZimbabwe, bengafuni ukuthi bona ngokwabo bethi ebantwini hayi bantu bakithi lapha boshiwa izinto kazimanga kuhle, abantu bazazisukumela bodwa bengene ezitridini ukuthi kuyabazisa ke laba bantu ukuthi hayi sebehlulekile, ngoba bona ngokwabo ngani ngabala mihlo ukubona khona lokho ukuthi sebehlulekile. So ngibona ngani mina okuyakwenzakala ukuthi hayi abantu bazasukuma, abantu bayangena ezitridini. Bangangena ezitridini umuntu wonke uzavuma ukuthi ufuze uhlalwe phansi ulungisiswe. Ku-2023 okukhulunywa ngumnewethu hayi ukhatlana kakhulu, abantu abangeke baqhubekela phambili ngendlela oyiyo beze bemile lo-2023.
Baba Thuma.
Ye. Mthembo, into ekhona lapha yile. Emuveni ngapha bese sijwayele into leyana esiyithi ngesiNgisi i-populist politics. Ukuthi kona ngingawunika umzekeliso ukuthi kona ngiyakhumbula ngomunye umnyaka uMinister of Finance that time kwangubaba uChinamasa ekhulumela sithi hayi ilizwe lamali lokuthi sibhadele ama-bonus kodwa upresident wayekhona ngesikhathi lesi umoyi ubaba umgabe wathi fike abanye rally wathi hayi ikela ngichaza abantu wathi hayi akunanto enjalo ibonus izabhadala dingani imali kodwa kwananto ukuthi hey ngiyakuchaza abantu ngasona lesi sikhathi kodwa kubulala umkhonomi ifeza ngoba leyo mali iyabiza vela ngayo so kathesi okwenzakalayo lapha yithi kona lo uhulumende okhona okababa umnangagwa is biting the bullet straight la bayenza lokho notona kubuhlungu kathesi but kusasa kuza gcina sekulunga and ama imgodi imzamelele lemgoqono leti yenzakale vele izikhona izinto kodwa into echathile leyo yikuthi kona abantu asenzeni into yokuthi kusasa kuza siphumela kusokukuhle hathi ukuthi kona sithabe namhla sidle namhla ngoba udle ukudla okutshontshiweyo kunokuthi ngabe uzisebenzele udle lokwana kube khona forever and ever uzayala utshontsha kuze ube nini kwesikhathi uzaswela into yokutshontsha so lapho kukhona yikuthi ezizinto ezenzakalayo lapha yes the might seem painful now kodwa kusasa langikhona yiye ezaphuma isimcwa ngoba kusiyabe siyenze into eqondileyo hathi into yokuthi kona uthabisa umuntu namhlanje kodwa kusasa kube njengalokho okwenzakala emakhansilini amakhansili abanathi awona cithana izikweleti zabantu abantu bathaba kakhulu kodwa kathesi ama-councils ziya paralyze ngoba imali zona leziyana asazange zaba recovered futhi after into yona leyana eyenzakalayo but kusenzakala ngoba bana abantu bashaya impululu bakholisa bashaya ingquzu kodwa ke kathesi sokubulala ama-councils lwana futhi
ye phosele ukucina khonapho babasibala
uyakwazi ukuthi Dube akunanto ebuhlungu njengokuzama ukuvikela uhulumende kamnangapha. Ngimlalele lapha kuthuma ubhuku wami nxa ekhuluma uyezwa ukuthi hayi indoda iyazama sibili but iyaswela amazwi engawasebenzisa ukuthi iwakhulumise. Uyabona ubuhlungu esihamba phakathina kwabo kayisikho ukuthi khona mfumbe yibuhlungu lobana obubuya ngenxa ye-deliberate plan kahulumende to revive the revamped economy kayisikho kathesi silo mkhonomi ophoye ukuzihambela wodwa nje kawula muntu akala plani umthula umthula ungambuza ukuthi sisuka lapha siya ngaphi akala plani akakwazi yizinto eziphoye ukwenzakala isizathu kuyikuthi uhulumende lo okhona akula muntu one confidence phakathina kwakhe ngenxa yendlela angena ngayo okwakuqala kodwa okwesibili ngenxa yendlela aziphatha ngayo lendlela aphatha ngayo umnotho kahulumende namhlanje siyakubona kugcwele ku-social media kugcwele all over the media ukuthi khona kule mali eyatshontshwayo itshontshwa ngabantu abaseduze lo mongameli welizwe and nakho siyakubona kulo mfokazi ukuthi umnangagwa angabe eseduze nalabo bantu abadla imali ngoba nanguminister owa-authorize imali yana lanamhlanje lokhu esebenza kungu-minister of health nakula lutho olwenziweyo kuye kodwa abantu abadla imali leyo bayaziwa so ke indlela izinto ezimi ngayo uhulumende angeke wathembisa isisebenzi sakhe ukuthi khona mana kuyalunga loni socha kathesi sikhuluma nje cannot afford ukuthi ethenga impuphu ngepay yakhe ayiholayo ninjenje ngingu-MP ngihola imali ephansi kwe-$50 akusela muntu osebenzayo ngaphakathina kwaleli lizwe okwanisa ukuthi ethi nginakakela imuli yami ngisebenzisa ipay engiyithola kuhulumende kumbe ku-private sector so okufuze nje kwenzakale ukuthi laba abantu betho ukuthi hhayi thina sesiphelelwe ngumbono bese kubuywa ndawonye ke abantu bese besithi silungisise njani into zethu unfortunately laba bantu ngenxa yokuthi bona yibo abalokhu betshontsha anti uyabona ukuthi kathesi Dube sike sabona nje incwadi evela kuminister of health shini sebethatha iplus elikahulumende sebefuna ukunika iparty yabo yiyo indlela akade bevele besenza ngayo ke lokhu botshontsha unless we stop ukutshontsha lokho okwenzakalayo okwenziwa nguhulumende state capture enziwa yi-governing party unless we do that akula lapho esiyabuya khona sonke siyaphela besale njabodwa.
Ye, kuba khona bobathuma.
Into ekhona sibili emqoka eliqiniso yikuthi izinto zinzima and zinzimela umuntu wonke Mthembu. Umfowethu sibili uMadube uyakwazi bona ukuthi na nxa abantu behlupheka ukuhlupheka akwazi ihlanganiso akwazi kube bandla enenkonzo kuhlupheka umuntu wonke kufanana. Into esiqakathekile yena leyo yikuthi kona kulokuthi kona kuyokuthi kona hayi ukhulumele kakhulu sehlekele then thina singene ungene uyenzeni indawo ungakwenzi kathesi kwabana ngoba being in opposition politics, I want to
do a
opposition politics. Kumele ufake izinto ezikhulisaza uhulumende constructively kubunjwa into sisonke ezindawonye. Being in opposition, akusho ukuthi awusho ngumntana weZimbabwe. Kusho ukuthi hayi lawo lomunye umbono ufake phela etafuleni umbono wangikhona uqhube, ngoba at least lo uhulumende kakamnangakho awuzange uyale imbono yabantu, uthi wonke umuntu uyani sisebenze ndawonye. Ngikhuluma nje even u-advocate uChamisa wanxuswa ngumongameli uNangagwa ukuthi uya ndoda sibonisane siqhube ndawonye, ngoba vele akula even eMelika kwapho sikhuluma ama-democrats lama-republicans noma bephikisana kodwa nxa sokubuya ekubumbeni lobuseni America bakusebenza bendawonye. They always say America first. Yikho kuphela okuzayenza ukuthi ilizwe lithuthuke. La ngapha eZimbabwe sifuna into enjalo. Ekuthona uChamisa ngabuya etafuleni le mbono yakhe, wonke umuntu ofunayo kumbe ngowe-church kumbe ngowama-civic organization, uyani le mbono yenu sibonisane sikwakhe ndawonye. Ngoba even labo bengathatha oChamisa labo madubeko kathesi lapha bethiwa yiwa sebeyi-governing party, thina singabe siloku sidonisa urwayisi siyale, akulanto ekuhambayo. Uhamba kuphela abuya ndawonye njengamaZimbabwe sithi hayi madoda asibonisaneni, ye nguye kathesi obusayo. Kodwa mina lami ngikuopposition ngithi mina senze so ngabe bakhuluma besithi hayi sesifake lokhu nalokhu, sesifakele imbono laleyi, kodwa akula muntu ofuna ukulalela. Ngabe ngiyakuzwa but akula mbono siyake yafakwa yonke into ekhulunywayo kuqala balethwa ukuthi Mgabe must go wahamba, and then wathi kathesi sithi Zanu-PF must go. Mina sithi ngathi anxa ibathi Zanu-PF must go on, ngathi bakhuhle ukuthi bafake u-on ekugcineni ukuthi Zanu-PF must go on, but labo they need to be part of this thing. Abafaka imboni yabo etafuleni sibonisanini, all hands on the deck, sihambeni sindawonye. IZimbabwe ngeyethu sonke, ayila MDC ayila Zanu PF phakathi, it's for Zimbabweans.
Ye, siyabonga kakhulu ke baba Thomas, bonge njalo ubaba uSibanda. Lingathinela kusasa, sihlokozambonge kakhulu.